Ngizambama chisa chisa mama Bafone bephethe amagwaliba alotshwe inkulumo ezehlukeneyo, bephethe lesiphamaso sebhokisi lokungcwaba imisebenzi emibi yeZEC, beqonde emahofisini abo lapho abavinjwe khona ngamapholisa ukungena kwavunyelwa inkokheli ezimbalwa lentatheli izindaba ezimbili. Umqondisi wabasakhulayo kobulawayo kwi-MDCT, uMlandu Ncube, uthi baqhube kuhle ukutshengisela kwabo bethi ukubhalisa ukuvota makungadingi incwadi eziningi.
Namhlanje ontanga baphumile ngobunengi bezotshela uRita Makarao lezekhi yakhe ukuthi asoze sivuma tshontshe ukhetho, sibhale incwadi eyade siyiletha lapha kuzekhi. Lokhu kwenziwe libandla le-MDCT. Phakathi kwencwadi leyo siyatsho ukuthi indaba leyo abathi proof of residence kasiyifuni ngobontanga, kabasebenzi, kabalazindlu, kabalama-accounts, abalamazisa bills, so sithi kayisuswe.
Isiphathamandla sohlangothi lwabasakhulayo kwi-MDCT, uNkosazana Sithabile Mlilo, uthi baze ukuzofuna ukuba iZEC isebenze ingena hlangothi oluyilawulayo.
Ngoba sibuye sazodimanda esikufisela khona from iZEC, in which sifisela ukuthi khona iZEC ibe yi-independent board eyabiza ukukhangela ama-elections, ingena anyone oyabe eyi-influencer. So khonokho besikukhangelele kakhulu ukuthi khona njengoba besibhala i-petition njengabontanga ukuthi khona sihambe i-petition leyo. URita Makarao simzondele sibili.
Ukansila ka-Watch 25 uMnumzana Mzamo Dube uthe abasakhulayo benze into enhle kakhulu, bayakubongela ukutshengisela nokulobela iZEC imfuno zabo.
Abantwana benza into enhle kakhulu, siyakubongela lokho. Umsebenzi wamayouth ukukhuthaza abadala ukuthi into engalunganga kumele ilunge.
Osakhulayo obemele inhlanganiso yeThajamuka uMnumzana Thakunda Mazano uthi bazavikela ivoti yabo ekwebiweni libandla elibusayo.
We are in solidarity with amayouth aleli inkululeko elizwe leli. Siyakwazi ukuthi lina yeziningi changes and into esifunayo ukuthi kube lamavoti azayenza ukuthi abantwana beZimbabwe bakhululeke. Thina eziThajamuka sithi nxa iZEC ingarifomanga, nxa iZEC ingayenzanga esikufunayo as amayouth aweZimbabwe, sizayenza ukuthi bakuyenze esikufunayo nathina bengafuni. Siyesabi, asiyesabi, sizadefend ivoti yethu.
UMnumzana Eric Gono weConcerned Citizens of Zimbabwe uthe basola ubudlelwano benzano PF neZEC obuphazamisa ukusebenza kwekhomishini le.
NjengeConcerned Citizens of Zimbabwe, we are very much worried with iZEC which is turning into an extension or a branch of ZANU-PF.
UMnumzana Mqondisi Moyo omele iBulawayo Youth Arise uthi abanazindlu ngakho-ke kabafuni imigoqo yokuthi kumele babe nobufakazi balapho abahlala khona andubana babhalise ukuvota.
Thina nje Blood Arise sithi kuZEC, we are giving you this message ukuthi bekwazi ukuthi ezuth bakobulayo ngesatisfied ngendaba ye-proof of residence. Asifuni i-proof of residence, asinazindlu, ama-six service abhayelwa ngobani, sakhe sisazi. So please, asifuni i-proof of residence.
Abasakhulayo basonda kakhulu ukusebenza kweZEC, njalo lomqondisi wayo uNkosikazi Rita Makarao osengathi umele ibandla elibusayo yena eyisiqhatshwa. iZEC iphiwe iviki ukuba iphendule imfuno zabasakhulayo njalo ibekwazi ukuba ukhetho oluzayo ngeke lwaqhutshwa konke lokho kungalungiswanga. Amapholisa abekhutshwe ngobuningi ukuyalondoloza ukuthula njalo abasakhulayo bafole ngokuthula, akula oke wahlukuluzwa. iZimbabwe ilungiselela ukuya kukhetho kumnyaka ozayo, labantu sebelinde ukubhalisa ukuvota kodwa imitshina ezasebenza ekubhaliseni abantu lokhe ingakabi khona, osokulethe ukuthandabuza kuZulu ngendlela iZEC esebenza ngayo. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.